Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengayi tembi
selinesikhathi eside ilokheli dodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha ngakho sibona ingane inxaso ukuqala lokufaka ipipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzibishe akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Inhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolulu qale ngomvulo. Kubika ubatabile masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba lolu hlelo. Ela uqala lisesibhedlela sempilo kuthi elesibili lise United Bulawayo Hospital, elesithathu lise sibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abala lwazi olugcweleyo ngomuthi lo.
No adequate information on the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
kula lwazi ebantwini jikelele nabezempilakahle. Abezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo abalabo.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Sone ivaccine le-NE yasejwabantu. Sona uthi abantu bayahlatshwa abalutshwane ngendawo yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ile igovernment ingakwanisa ukuthi ifundise abantu le ndawo yokuthi sibona ukuthi kulamanye amaya buya 200,000 igovernment yafanele ukuthi ifundise abantu angakawika ama vaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abalangayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngaleli jekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenzwa kuqala iCovid ukuthi babe bhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le Jackson le ehlatshwayo.
Unkosikazi sithokozile hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ikhansilini yakobulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi ezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine kobulawayo luya qhubeka esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe, kuthi ese-UBHC labongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753, kuthi i-Mater Dei ilamakhulu phose amane i-374. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba zeMathebelelendi amanzi, lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezi nhlelo. Inhlelo lezi sigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani Pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakatshiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelwa umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group, uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingane inxaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sikhanye sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoko kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala. Izinto ezinje zenzakala sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu izaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka, kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa. Ngoba sesibonile ukuyabuya kwenziwe thathwa amakhanje kuzabuya after 3 years kwezinto efana na.
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Kukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi intshisakalo ezacina iphushwa yi-corruption, ngoba siyake sibona izinto ezinje zifuqwa sibe sesibona ubugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende selontshontsha ngamaprojekthi lawo. Kukanti nxa njengoba sifuna iprojekthi le ihambe, sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu yukuthi avale ubugwelegwele, izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyona le projekthi, kuloswa yinto yokunotisa abantu abasebenzela uhulumende kulokuthi kuyinto encedisa abantu.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzibishe, yena oncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANPF must go. UHaruZibishe ubotshwe ngeviki edluleyo esethuswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeImpala Car Rentals eHarare lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZibishe umnumzana uBay Shaba utshele intatheli izindaba ukuba uHaruZibishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala.
Siyimele uMakomborero Haruzibishe edalele umthethwandaba namhlanje ulencwadi zokubotshwa ezintathu, enye ithi wekela ukuya edale ngonhlolanja, enye ithi ngoncwabakazi, enye asikayiboni. Namhlanje sikhulume ngenye yalezi ncwadi.
Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZibishe engabuye edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Kolokuningi okwakusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Kolunye udaba, owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu weHigh Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe ngekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale lizakupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi ukusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele lonyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamajumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalochacha izolo eKaduna lekatsina kule Nigeria. Amalochacha la achise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Italele Senate kwele Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowaye umongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka. Abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump umnumzana Joseph Biden nyakenye kukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngele Melika uveza ukuba umntana nenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatheke zindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kwele Turkey. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele Saudi Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli beMDC Alliance eParliamente abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sikuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo. Abanye besithi lokhu kuveza ukuthi iMDC ilahlekelwa lusekelo, kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe usekuzanu PF ngoba efuna ukuphatheka unhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UTimviyosi yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zezanu PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections. Umama uTimviyasi wa resign ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye. Ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke ekhwekhwe lapha ahlala khona. Ikuthe senqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba beMDCT yikho ahamba khona. Yikho ke nxa isesuka isesiya kuzana uPF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabo Monzora labo Khuphe ivele ingumntwana wezana uPF. Yikho ke nxa umntwana ekhula sesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye wayivele sesukile ebandleni. Akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso wezanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla lenu esiya kuzanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla lenu lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai, uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwemiliyoni. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaye elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu, abantu babanikazi bebandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona iMDC kayilahlekelwanga nxa ilahlekelwe ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma manga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament. ade bengamalunga edalela eParliament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu akantu babili abantu abaningi kakhulu bona abaflatele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalela eParliament akusiko uqiniso lelo abantu laba bangamalunga edalela eParliament lanqaba ase lwana omunye wayesexojiwe edalela eParliament kumbe kwaba njani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso nje lithi balabalandeli ayisibo bonabo abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu dale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bathi gephe enkulu kakhulu kubandla leli ele MDC Alliance
bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi
infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilini kuzizathu zakaze thulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hathi kuMDC lapha babesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzana uPF ngapha babona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangele ukuthi oChebundo ama founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona phana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu bese beyabanja oChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrate izana uPF udlubuntu umuntu oyikhuluma khona kulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisiko lokho yiko ke enti mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC esiyabancusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathudo wakhuluma wathi abantu njalo bezana uPF bakreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana besesaba ukuthi babuye ekhaya
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emuva. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni awe-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. Udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandele ukuthi bonke abantu okufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yasifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshani ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi webhonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinethemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
Ukelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile ukuthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labezimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane sezimbabwe esihlala eHebron uthi kuzaba nzima kulabo abangala maphepha.
Abantu abangela maphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eyilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lohulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwe.
Usibandalaye uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangalamaphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangatshiywa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasalekwa la bantu bengahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza kwalohlupho sibili. Kuzamele kube nokukhankaswa lokukhankasa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi abasuke babe ne-problem.
Umphathintambo Dikoloti yena uthi akusoke kube lenketa betshabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqakathekileyo kuyukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza urhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 mamemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu 3,300 yona le iviki, kukanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingama-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors sebekhuthazwe ukuthi bavize abadlali abadlala ezwekazi le-Afrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phetsheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba ingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukhocha ngayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungcono ahlasebenze ngakhona lokho kukhona ngoba ukugcina sokungasela isikhathi futhi sokuthi ama hours akona prepare lokho kudecide ukuthi khona kwenziwe njani ngokubiza ama players kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ucingo la ezemidlalo Washington Spandala uthi ungakuyi kwabadlali abadlala phetsheya kolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kulabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo okujabulisayo abangatholiwe amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kutshani abe sebuya khangela abadlali abadlalela emazweni anjengaboTanzania. Sila badlali abanjabo Bruskangwa yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele South Africa sila badlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nomsi Mthizwa kodwa bathi bangabuya bengatholi amathuba. Yiso isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So ke hayi singakhalezi mathonzi abadlali bakhona umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana namhla zingama-25 kunyanga kaMbimbitho liphinde lidlalele leZambia mhla zingama-29 munye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikusifaya sika Group H njalo iqembu leAlgeria yilo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshumi kuthi endaweni yesibili kule qembu lama-Warriors lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leBotswana ile miklomelo emine kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia ile miklomelo emithathu. Amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika owazaqhutshelwa elizweni laseCameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-coronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnanga kwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Oliver Lelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.